kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngomvulo mhla ka 15 kuzibandlela 2024 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje, idalele High Court namhla lithe kumele amakansila ebandla le-CCC aqotshiswa ngumnumzana Sengezo Cabangu amelele ukuza kwethulwa lidaleleli kusikhatshana esilandelayo.
Ayindaba zikasikhala sihlala sikhuluma nsuku zonke ukuthi usikhala kala macala kamela ngabe egciniwe ejele sikhangelele ukuthi akhitshwe phandle nje. Nxa kule ngaba le mbuzo ekhona emthethwandaba abebuzwa evela endlini.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi umnumzana Job Sikhala ebhekane lecala lokutshotshozela uDlakela. Lelo melika lithi lizanika eleZimbabwe izigidi ezedlula $200 million zamadola emelika, $208 million, yokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-HIV. Idalele High Court namhla lithe kumele amakansila ebandla le-Citizens Coalition for Change aqotshiswa ngumnumzana Sengezo Cabangu amelele ukuza kwethulwa lidaleleli kusikhatshana esilandelayo. Idaleleli lithi kulecala elifanayo elaphanyekwa ngamalunga e-CCC kungakho-ke kumele beme kancane ngoba lolo luphanyekwe ngumnumzana Ian Makone owayengumeya weHarare labanye luzahlolisiswa ngemfanelo lalo. Igqeda elimela uJabangu umnumzana Nqobile Sithole uchazisa ngokwenzakale imtotondaba namuhla.
Ayindaba zikasikhala sihlala sikhuluma nsuku zonke ukuthi usikhala kala macala kamela ngabe egciniwe ejele sikhangelele ukuthi akhitshwe phandle nje. Nxa kule ngaba le mbuzo ekhona emthethwandaba abebuzwa evela endlini okulilungelo lakhe laye njengomcitizen weZimbabwe ukuthi anikwe ibheyo nxa kuyikuthi kule ndaba angani ukuzikhona abe phandle asuke endlini yakhe semakhoti siyakhuluma iindaba zakhe. Angiboni ukuthi why usikhale lokhu esentolongo.
Indaba amacala akhe la athatha isikhathi sonke lezi elokhu engazani athoniswa. Ungalathoniswa uhamba njani?
Lathi sikwazi kodwa sikubonana nje ukuthi kuhlukumezwa ke kwaba busikhala njengomuntu outspoken kakhulu endabeni ezelizwe leZimbabwe lokukhuluma iqiniso entweni nje ebezisenzakala. So sibona ngani uhulumende laye bebezama ukuthi ethusele usikhala phindi amthulise ethusele njalo labantu abangalalela lokulandela ke into abezikhuluma.
Kujoni konke lokhu nxa sikhangela ibandla lenu nxa abantu bengeniswe entilongweni kodwa bengathoniswa amacala?
Alokhu akulane lebandla lethu kangako ngaphandle ukusikhala ngumkhokheli ebandleni lethu. Abantu abamele bacubungulwe ngurhulumende weZimbabwe ukuthi yena irekhodi yakhe yokuhlonipha lokulondoloza amalungelo abantu ikakhulu izizalwane zeZimbabwe imenja.
Ye, nxa sesikhangela njalo kuleni icala kade likhona lamhlanje elamakansila aqotshiswa umnumzana Sengezo Cabangu bathini?
Kuthiwa khona bazabizwa-ke ngamasamanisi emalangeni alandelayo. Konke lokhu yikudileyo kwenziwa ngomthethwandaba besithi bona kulelinye icala elifana lalunelo kodwa lalo alikalokhuzwa alikarulwa kwabe le-judgment yokuthi-ke kuhamba njani kutshoni ikhothi ithini ngakho kulokhu kudileywa kodwa abantu be-affect-ke ngoba sikhuluma so kulezakhamizi ezingelamakhansela azimelelayo emawadini azinxa ukuthi babizwa bachotshwa ama-by-elections ayakenziwa. So kumele kuphangiswe kwenziwe ngokushesha konke lokhu kulungisiswe abantu bathole ukumelelwa bathole abameleli ekhansili emadaleni ephalamenti.
Ye, nxa ukuthi bengamiswa kuthiwa bengasangeni kukhetho olulandelayo lingathini ngakho?
Sikeke kube ngento enhle ngoba thina sicabangela ukuthi akumelanga bamiswe ngokuthi wonke umuntu ulelungelo lokuncinta lokuncintisa ekhethweni lokuvota.
Lesi isikhulume sebandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi hathi umnumzana Nqobile Sithole igqeda likamnumzana Sengezo Cabangu. Ake sizwe ke umnumzana Sithole exoxa ngodaba lolu.
Namhlanje singenile enkantolo emini udaba loluyana kade ngikhulume ngalo izolo inkundla elufake eceleni okwenze ukuthi elufake eceleni yikuthi kulolunye udaba olofayelwa ngabantu bonabo futhi kwenye inkundla udaba lonolo alukaphela ngesilungu njalo ngamabala omthetho ama proceedings have been stayed pending the determination of this other case. So into ababeyenzile ukuthi bafayile amasamanisi bathe befayile amasamanisi bagijima futhi babuye enkantolo besenze agent timber application. Into abakhuluma ngayo into yona liyana ekumasamanisi. So lathi sasikureyizile khonokho ngakho sivumelene njengamagqwethu ukuthi hayi umthetho kumele ubanjwe ngendlela enjalo. Ngakho ke akulamuntu owinileyo akulamuntu oluzileyo amasamanisi yaseza determine i conclusion of this matter.
Xa usithi amasamanisi baba sithole uJohn njalo abe kuqondiswe kubani?
O-Ian Makoni labanye into abayenzayo ukuthi bahamba enkantolo besebenzisa amasamanisi. Inkantolo yeZimbabwe uyilanda ngendlela ezimbili, uyilanda through amasamanisi kumbe okunye esithi ngama-applications khonokho ama-agent application, chamber application, court application. So bona baqala bahamba enkantolo besebenzisa amasamanisi. Isamanisi lona liyabe lisitsho ukuthi i-case le kayiziwa on an agent basis. So then kuthe benze njalo basebe buya-ke sebesebenzisa i-agent process yona le akade sebeyizama. Yiyo-ke i-agent process ebisele emuva ukuthi kababuyele emuva bayeqalisa bayeqedisa khonokhana babeqalise kungamasamanisi.
Umnumzana Nqobile Sithole ligqwetha likamnumzana Sengezo Jabangu sixoxe laye eseHarare. Izizalwane zeMelika namhla zinanza usuku lweMartin Luther King Jr. kule mikhosi etshiyeneyo eqhutshwayo. Abanye baqhuba inhlelo zokuphathisa njengendlela yokutshengisa inhlonipho kumoyi owalwela amalungelo kaZulu. UMongameli Joseph Biden usePhiladelphia ukuyaphathisa kwenye inhlanganiso esiza uZulu. Uze sizwe ngodaba lolu sixoxe lomnumzana Dan Moyo owebandla le-MDC khonapha eMelika.
Lilanga okuselebrethwa ngalo uMartin Luther King owayeyinkokheli e-civil rights movement eyiyona eyalwela inkululeko yabantu abansundu ukuthi bakwazi ukuvota labo lapha e-America ngama-1960s. Sambona uMartin Luther King ekhokhela umhlambi wabantu besuka eSelma bawoka baze bazofika e-Washington DC okuyona okuthiwa yi-Million Man March, lapho uMartin Luther King adressa khona abantu wakhuluma i-famous speech yakhe leyana ethi I have a dream.
Ukunanzwa kwaleli langa kungaba kuyinto eqakathekiswa ngabansundu kuphela na lapha eMelika?
Angeke ngithi lilanga eliqakathekiswa ngabantu abamsundu kuphela ngoba even abantu besimame labo ababencindezelwa kudala bengavunyelwa ukuvota labo ngabantu abalwalisa ukuthi bathole ilungelo labo lokuvota. So labo bakhangelela ilanga leli njengelanga lenkululeko. So lilanga eliqakathekile kakhulu kuma-civil rights akhangelane lezinto eziningi, not just amalungelo okuvota abantu abansundu, but indlela nje umphakathi ophatha ngakhona izizalwane zalapha. So ilanga lika-Martin Luther King lilanga eliqakathekileyo kakhulu. Ngesengingathi ma ukhangela akekho even umongameli oyi-1 e-America olelanga okuthiwa ngelakhe elibizwa ngegama lakhe.
Kuyini esingakufunda empilweni kamoyi uMartin Luther King okukhulu?
Yeah, I think mina okuqakatheke kakhulu engikubonayo ukuthi wayengumuntu okhaliphileyo kakhulu, njalo engumuntu owayecaca ekuchumayeleni not just enkonzweni ejumayela ngevangeli, but umuntu owayekhuluma efundisa abantu ngamalungelo abo lendlela abangafunda ngayo ukuzilwela ukuthi bathole leyo nkululeko.
Lo ngumnumzana Dan Moyo owebandla le-MDC besixoxa ecingweni loTabo kaNcube weStudio 7. Abantu kwele melika namhlanje bakhona ngale ke eIowa lapho balungisela khona ukhetho lwama Republicans olokudinga ozamela ibandla leli kukhetho oluzakwenziwa lonyaka ngolwezi. Okwamanje wayengumongameli umnumzana Jacob Zambijan wayengumongameli umnumzana Donald Trump ukhanya encikilana lonkosikazi Nikki Haley ikanye lo DeSantis weFlorida. Asizwe umnumzana Rafael Mthombeni oseTexas exoxa ngodaba lolu.
Into nje efana nayo esingathi ngesilungu obvious ukuthi ngubani ozawina uyawina uTrump lapha eIowa ngenxa yendlela iRepublicans zonke ezikhangela ngazo ukhetho lolu oluyayo.
Ujohn kolabo ucace baba Mthombeni.
Bona nxa bekhangela ngababona omunye umuntu ongabakhokhela ngaphandle kukaTrump. Yikho ke ngaleyo ndlela laba abase-Iowa abaye babazaba bengumhlanhlandlela baza kwenza njalo ukuthi bamfake. Nxa ukhangela ama-polls ayatshengisa ukuthi uphambili kakhulu uTrump kakho omlandelayo.
Ye, mase sikhangela uDeSantis lo nkosikazi Haley. Kambe bona indaba elokho ebephakathi khonapho.
Angazi ukuthi bakhumbulani, engxenye bakhumbula ukuthi kuzaba lokunye ukugwenxeka okungaba khona umdlalo lokhu uzaqhubeka usiya phambili. Ugwenxeka onjengokuthi engxenye i-code ibambe uTrump icala elikhulu kungakafiki ama-elections ngo-November.
Ukuthi kambe kungenzakala khonokho?
Iya kungenzakala, kungenzakala nxa ukhangela ukuya kwezindaba ngoba icala elikhulu elikhona endlibonayo leli ele-insurrection. Elika January 6 leliyana. Mbona ngathi leliyana kuzaba zima ukuthi ali hayi ngangeke ngenzanga lutho lapha. Nxa kuyikuthi lizangena phakathi kwawona lo mnyaka.
Ye, masikhangela ke bamthombeni indaba manje okwenza ukuthi abantu bemthande kangaka ama-Republicans loba le ebhekane namacala.
Yikho khonokho okungathi kuyamangalisa ukuthi ucabanga kwabo kunjani.
Womnumzana Rafael Mthombeni ngodabuka eZimbabwe othakazelela ezombusazwe sixoxe laye eseDallas, Texas khonapha kule Melika. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lele Ukraine lithi seliwise indizamtshina yakwale Russia ethola imitshina emikhulu encedisa ukuhlasela lelo lizwe. Lele Russia lithule zwi ngodaba lolu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abe-Associated Press babika ukuthi qhubekela phambili ukutshengisela kwabantu kule Israel besithi kumele kukhululwe abathunjwa iHamas nyakenye. Kwezempilakahle omele isigodlo seMelika eHarare unkosikazi Elaine French uthi eleZimbabwe lonyaka lizanikwa imali edlula izigidi ezingamakhulu amabili 208 million United States dollars phansi kohlelo lwe-President's Emergency Plan for AIDS Relief kumbe PEPFAR yokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-HIV. Sixoxe ngodaba lolu lesiqhamfundo uSolwayo Ngwenya osebenza MP Hospital lapha okhuluma ezimele.
Xa iMelika ingapha ilizwe lakithi imali engako kuphefa program, lokhu kunganceda kakhulu elizweni lakithi ukuvikela umkhuhlane lo we-HIV le-AIDS lokugcina impilo zabantu ukuthi abantu baphile kahle. Yinto engayemukeleka ebantwini nxa bengezwa ukuthi kuzabuya imali enjalo. Uhlelo lolu luhlelo oluhle kakhulu njalo iminyaka yonke le edlulileyo soluncede abantu abaningi. Kathesi kukhanya abantu abaningi abafika 1.2 million bangani bathatha ama ARVs ikho ke nxa uhlelo lolusiya phambili kusho ukuthi abantu bazaqhubekela phambili bencediswa ukuthi bazuze ama ARVs abo ngesikhathi lo umkhuhlane we HIV lo AIDS HIV lo wawusumemetheke kakhulu emazweni abantu abansundu yikho ke ama programs nje anjengabo PEFA la anceda kakhulu ukuthi umkhuhlane lo ube ngenani uye phansi
singathi uma nxa ukhangele baba Ngwenya bona zani uhlelo lunje lunceda abantu abanjani njalo nxa ujalo ukhangela kulabo abagulayo luyabasiza kangakanani
unceda ke lo program le ebantwini abathi babe betestiwe batholakala ukuthi bale gcikwane lele ele-HIV ukuthi baqalisiswe ama-ARVs lokuthi babe bebuya ku-review bekhangelwa viral load labo CD4 count yikho-ke kuyanceda lokupheni omama ama-ARVs ukuthi abantwana bengazalwa belawo lo umkhuhlane yikho-ke hhayi le program iprogramu enkulu sibili empilweni zabantu abaningi elizweni lakithi iprogramu le-ke iyanceda kakhulu ngoba nxa abantu bengabapositive bengaswela ama-ARVs uyatholakala ukuthi kudala kungakabi lama-ARVs abantu babe shesha bajone lapha emhlabeni yikho-ke iprogramu le iyanceda kakhulu ukuthi impilo zabantu ziyaqhubekela siya phambili abantu bephile impilo kahle enhle ngokunatha ama-ARVs leyenelisa ukuthi bathole lengane zabo ezingala mkhuhlane igcikwane leli yikho-ke hhayi le iprogramu iyanceda kakhulu
khona vele baba Ngwenya umkhuhlane we-AIDS kambe lokhu usakhona ukuthi lokhu umemetheka kanye le-HIV leyo lokhu imemetheka yini kumbe lapha nje songani sokungcono
hhayi kathesi umkhuhlane we-AIDS HIV lo usungcono ngendawo ukuthi abantu sebengani bayawazi nje i-awareness sikhona kuqala abantu babesala bethi umkhuhlane lo wawukho yikho babona abanye abantu bethatha ama-ARVs ngoba abanye bephelelwa zimpilo zabo yikho usungani ungaphansi kakhulu njalo iiprogramu lezi ezinje ezinjengabo PEFA ziyancedisa ngoba umuntu nxa esefakwe emaphilizini kuyayenza ukuthi umkhuhlane ungamemetheki nxa behlangana emacansini kodwa sokulaba ontanga laba abanye abancane abantu sebengani badelela imkhuhlane lo yibo abantu asebengani batholakala umuntu ebuya esegula esibhedlela khona ebanjwa ngalokhu engeniswa esibhedlela evele esegula okuserious kungasaphi isikhathi sokuthi bathole ama-ARVs yikho-ke umkhuhlane lo kubontanga siyaxwayisa ukuthi bawunanzelele bengazi bawudelela igciwane lele ele-HIV litholakala umuntu nxa ehlangane emacansini lwalowo omunye oyabe elawo bengazange bagqoka i-protection yikho-ke kuyaxwayisa ukuthi abantu bengakahlangani lomunye umuntu kumele bahambe beyethestwa bebeyazi ukuthi batheste babonakale inyanga sibili ukuthi hhayi bonke bobabili abala mkhuhlane lowo nxa kuwukuthi omunye ulawo umkhuhlane abatreathwe njalo bengeniswe kuprogramu zenezi zabo PEFA bephiwe ama-ARVs umkhuhlane lo nxa umuntu enatha ama-ARVs o-viral load laba baba phansi ukuthi bayancedisa ukuthi umkhuhlane ungamemetheki ebantwini yikho uthola ukuthi iprogramu ezinjengabo PEFA sezanceda kakhulu abantwini ebansundu ukuthi abanye lala nxa behamba belala bengagqokanga bengavikelanga ukugqoka amakhondomu uthole ukuthi khona njengokuthi i-viral load yabi phansi omunye wabo-ke ebengasawutholi lo umkhuhlane
yiziphi indlela abantu okumele bazivikele ngazo ukwenzela ukuthi bengathaphi umkhuhlane lo kumbe ngethi igciwane le-HIV
yikho-ke nxa ama-partners ke la esetestiwe seyazakala-ke kumbe umuntu abekwazi ukuthi angaze wahamba elala lo muntu angazange akwazi lokuthi umuntu uhlangane laye ebusuku selala laye engagqokanga i-protection lokho-ke yikho okwenza ukuthi abantu bewunompole umkhuhlane kumbe sebenathile sebedakiwe bengasakwazi into abayenzayo
uSkwita Mfundo Solwayo Ngwenya usebenza empilo hospital lapha ubekhuluma le studio 7 ezimele sokwisikhathi sabalaleli
Ngibingelela uMasitela. Namhlanje ngithanda ukubingelela abazalwane bami. Ngizaqala ngabafundisi bami engikhonza labo eOliven. Ngaqala ngoDamdam. Ngithu njani mfundisi khona ngaphi emakhaya? Ubuya nini usiphathele izimnandi? Ngibingelele ubaba kaLevi, ngibingelele uNdlovu ohlale 26, ngibingelele ubaba kaTumelo bese ngibingelela ubaba kaThabisile, ngibingelele ubaba kaMhlengi, ngibingelele uShaba, ngibingelele uMbonisi, ngibingelele uKnowledge, ngibingelele uDelight. Ngithi bafundisi bami ngiyalithanda kakhulu. Bese ngibingelele izalukazi zami engeke ngizikhohle, ugogo Mahlangu, uAunt Mazikhali, umama kaSuku, uMankatha. Ngiyabonga kakhulu.
Sakubona kunjani? Sakubona kanjani? Ngizwele pha ku group ye VOA Ndebele News kuthiwa abantu abaposte nxa befuna ukubingelela izihlobo zami. Ngiyathanda ukubingelela izihlobo zami zonke zakoBhebhe, bonke abakoBhebhe, labakoMoyo, labakoNdlovu lapho kuzalwa khona ubabami, ogogo bami abazali ubaba, labantu abami abakuDongane, abantwana bami bakuDongane. Mina ngumaBhebhe ibizo lami. Ibizo lami uMaBhebhe, ngivelelwa kwele Sikombingo emadeweni kufayabo.
Salibonani, ngibingelela umndeni wami koMhlanga emateme lapha. Ngibingelela ngiseSouth Africa, ubaba uMhlanga, umama uMagumede, ifamily yami kobaba omncane saBrenda. Ngibingelela bonke nje emateme line laphana kukhuphuka village yimi ukhiwa umntaka Mhlanga.
Salibonani Studio 7, linjani basakazi bethu esilithandayo. Sibingelele bonke abasakazi bethu abantu Ezra Jesus Banda, uDungameli Nkomo, uDavoka. Sibingelele kuAnastasia, siyalithanda lonke, sicela inkosi ligcine. Ngibingelele ekhaya entaba zinduna emabuthweni line. Ngibingelele umama Madube, ngibingelele ihlobo zami eseUK, ngibingelele ihlobo zami eseRussia, ngibingelele ihlobo zami eseSouth Africa. Ngithanda lonke.
Salibonani Studio 7, ngiyalibingelela lonke basakazi beStudio 7. Ngibingelelwa uMandlovu eManama. Ngicela ukubingelela okwakuqala, ngithanda ukubingelela umama wami kanye nabazukulu bakhe, yena engunane labazukulu bakhe abagoqela uRifilwe Ndlovu, Shepherd Ndlovu, Clarity Ndlovu, Signet Ndlovu, Pindile Ndlovu, Shelter Ndlovu, Thabo Ndlovu, Lindo Kuhle Ndlovu, bonke nabazukulu bakhe labo. Bese ngizobingelela njalo umnewethu Ngqabutho Ndlovu lenkosikazi yami. Ngithi Sidudla Mafehlefehla, ngeke ngafa ngakukhohlwa sithandwa sami esingumangwenya. Hhayi, ngiyakuthanda nkosikazi yami, ngawukhetha phakathi kwabo bonke, awonke amalubo omhlaba. Ngikhethe wena, ngithi khuluza ukhokhobe, ngiyakhela umuzi wami uzube lesinyayi, nkosikazi wami. Bese ngizobingelela abangilaleleyo ngalesi sikhathi, abasemagumbini wonke amanomhlaba abangaziyo. Ngithi hayi, ngithemba singenile eminyakeni omutsha. Ngithi yephi yephi, niyekini lonke, kini lonke. Kodwa ebe ngikucela masingangeni sidonsa amasaka esiwafile ngo-2023, asiwachiyeni ku-2023. Singenele emgodla engelalutho, sizoyifila izinto ezinhle kuphela ezika-2024. Yancenga yini yalwane leZimbabwe.
Ziyalibonani, ziyalibonani. Obingelelayo nguJamjet Mkhomanele, baba umzacazaca. Ngibingelele laphana uNgameli Nkomo, nabalaleli, linjani nonke. Nomzaca lo okhulumayo oyenza i-comment.
Ninjani, ninjani basakazi bakaStudio 7, nangu Sithandazile Dube uyabulisa lana lana eSouth Africa engihlala khona eJohannesburg. Ngithi sabona Juliet Dlamini ongumngane wami lama-members onke MRP Berea branch. Ngithi mthakazi khaxa kini nonke, ngisuke kwele South Africa ngiphume ngene eSipinge. Ngithi unjani dadewethu Ntongo, Mrs. Sithole kanye nemdi, ngiphume lapho eChipinge ngiyekobulawa yephumula. Nokuthi ngithi sabona Owen Ncube, unjani mngane wami, ngisuke obulawayo ndibhekise eButswana. Ngithi sabona Nhlanhla Masumbika kanye lo-Ela Ela Dube, ngiphume kwele eButswana ngihambe e-America. Ngitunjani Thembi, Sis Thembi, uMrs Khumalo. Ngiyabonga kakhulu msakazi, ubabingela bonke laba abantu, uNkulunkulu alibusise.
Siyabonga kakhulu, lihlale lingena phela kuhlelo lolu. Kwezemidlalo iqembu leSenegal lamdlali inqobe eGambia 3-0 emdlalweni weAFCON kwele Ivory Coast. Okwamanje iCameroon inqikelana leGambia ekhokhela 1-0. Kusenjalo imidlalo yomncintiswano weAfrican Nations Cup eqale ngomgqibelo kwele Ivory Coast iqhubekela phambili kulelo lizwe. Kusasa amehlo wonke akhangelele amaqembu eningizimu yeAfrika lapho iBafana Bafana ekwele South Africa ezadibana leqembu leMali kumdlalo wabo wakuqala, kuthi ke iNamibia Brave Warriors inqikelana leTunisia, kubika uEzra Chisasibanda.
Izolo kube lezimanga kulimdlalo ngoba amaqembu amakhulu kwezenguqu abekhalelwe ukunqoba kalula ele Egypt, Nigeria leGhana ehlulekile ukunqoba emdlalweni yawo yakuqala. Ele Nigeria lenze 1-1 lele Equatorial Guinea. Ele Egypt lihlohlelwe nguMohamed Salah ngombekwa umdlalo usufika emaphethelweni kwaba yi 2-2. Le Mozambique kanti ke iBlack Stars yakho leGhana ilahlelwe phansi ngele Cape Verde 2-1. Bakhulume ngemidlalo le elandelayo abaningi bathi iBafana Bafana izenza izimanga kusasa. Owotha Mpofu uthi iqembu leMzansi liqinisaka.
Kwathi besasichuzile ukuthi iBonanza ngingadayi sizohamba sinethe kumanye first stages. Hayi, yona wathi manje udlalisa abafana abancane kakhulu, kodwa imisile the experience nyana kufana ngoba sinse kuma-qualifiers abe baphefoma uzi-qualifiers. Umuntu enze ukuthi aphefome kahle uzwane lokuphesidaw.
UChris Zulu uvumelana nalo Mpofu sithi lizadlala ngamandla iqembu labafana Bafana.
Ngibona ingathi iBafana Bafana ngenza kahle kugemu yayo nje, sithi le yokuqala namhlanje izoyidlala kusasa neMali. Sibonile izolo abantu bedliwe izimali bethi gani iyawina, hey, kodwa yadliwa kabuhlungu.
Munyarazi Mombe ohlala enketha kobulawayo uthi uhamba leNigeria.
Iya, ngikhangele iAFCON ledlalwayo, but manje iproblem ukuthi ilizwe lamaliko phakathi kwi-AFCON kungasenani, sengisupportele iNigeria. But unfortunately, amatimu amakhulu adliwa, so angazi umbiza wini Nigeria, umbiza thathe trophy. So ngizabe ngiyikhangele, ngiyisupporta lami Nigeria.
Umelo kuhle kasela yena uthi ukunqotshwa kweqembu leGhana lokulahla kwemiklomelo eyenziwe nele Gibhithe leNigeria kwenziwe kudelela kwamazwe amakhulu kwezenguqu.
Ukulahla kwazo ama-points kutho ukuthi ngokubona kwami ngibona ngathi zisuke zadelela la amathimu ngesizathu sokuthi bona bazibona belezinga eliphezulu nama-players abo adlala phesheya emaningi. Basebezitshela ukuthi basebeyeyisa-ke la amathimu la amanye amancane ukuthi wona ala ama-players amaningi kakhulu adlala phesheya.
Abanye badliwe imali esebekayo akade bephethele iGibhithe. Uzipho Zenkosi Samba ohlala emganwini ukhala
ezimathoyo. Izolo mina ngifake i-Egypt uthi wini, ngeGhana uthi wini, namhlanje sendlile imali engango-200 US. So next time ngilanzelele wanta wabhethayo ibhethe kahle, ibhethe wananzelele lingadeleni, ingafana mangabhethe namamathimu amakhulu, ifake namathimu amancane. Ngazi kwemithimu ngemali eningi ifake yokunjalo.
Umqondisi wokuthuthukisa ezenguqu emathelendi uBrian Moyo upha imbono yakhe ngemidlalo ye-AFCON encoma kakhulu ele Mozambique.
Badlale kuhle kakhulu, sifisa ukuthi bangalahla ithemba. Siyayithakazelela imidlalo ye-AFCON, siyayilandela, siyayibukela e-Afrika kwe-Latin, ngathi emdlalweni webhola nje jikelele. Hhayi, kuya ngokuthi uzilungiselele okungakanani. Linxa lizilungiselele kuhle labadlali abatshengisela umfutho, hhayi liyathola imiklomela. Akulaza ukuthi sidlala naboGhana kumbe sidlala nabo-Egypt.
Namhla ngo-10 ebusuku kudlala i-Angola le-Algeria emdlalweni wazo wokuqala. Ngimele Sido Semen, igama lami ngeza Jesus Banda.
Kulaptop namhla sixoxa ngemidlalo ye-Africa Cup of Nations. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje ngolivalisa ngenjabulo ngumthembu usithembayo uGibbs Dube. Kodwa lingakhohlwa phela ukuthi lingena kulivetok kusikhatshana esilandelayo. Lilale.